Sina lokhu siqhubeka phambili sincedisa kuma-quarantine center lama-isolation centers ikakhulu nxa sikhangele e-Bite Bridge besikhangele ukusizana labo ikakhulu sikhangelele indaba yokuthi bathole imitshina yokuthi nxa amagetsi engekho bathole isola yokuthi bencedise ukuthi amanzi adonsweke angene phakathi kwesakhiwo lesi esigcine khona abantu e-Bite Bridge. Into besiyikhangelele njalo sike safika e-Plumtree lakho kuyadingakala njalo ukuthi kube nama-tent, kube nama-water tanks. Yindawo lezi ezamukela abantu abavela ngaphandle kwelizwe. Kobulawayo njalo besebenza labo ukuthi kudingwa ama-sanitizer lezinye izinto ezizadingakala ezindaweni lapho kuyabe kuhlala khona abantu. Siyazi ukuthi ukuvula kwezikolo sokusitsho ukuthi indawo lapho abantu abangabakhona siyabe sesiba zinlutshwana, njalo sokudingakala ukuthi kube lezinye izakhiwo ezingasiza ukwenzela ukuthi abantu bekwanise ukugcinwa khonapho bekhangelwe ngabodokotela. Ikanti njalo kutshengisela ukuthi o-Thorn Group sebeqakathekile kakhulu nakwezinye indawo lapho kuba khona labantu be-COVID ukuthi bencedise ukwenzela ukuthi bethathe inani eliyabe lithe xaxa elabantu ababengezwa kahle ngenxa yalowo mkhuhlane owe-COVID-19. Cabanga ukuthi sisize kakhulu lakwamanye amadolobho amancane njengakuboGwanda, kuboLupane ngalokho okuyabe kudingakala lapho abagcina khona abantu abafekthwe yi-COVID-19 kumbe lapho abantu ababelethwe bevela ngaphandle. Siyakwazi uba ngapha esigabeni sethu seMathebeleland lokhu kuqhubeka kusiza abantu abavela eGoli kumbe abantu abavela eBotswana. Kuyabe kudingakala ukuthi beke bengayi ngekhaya kodwa beke bame behlolisise ukuthi abalawo lowo mkhuhlane.
Amanani abantu abahlaselwa yileli gcikwane ayehla lababulawa yilo, singathi ngempela sufikile yini umahluko, njalo singeke sabona amanani eqansa yini ngendlela elibona abantu beziphatha ngayo?
Loba amanani esiya phansi, leli gcikwane ele COVID-19 lokhu likhona phakathi kwethu. Siyakwazi njalo ukuthi kwamanye amazwe angaphetheya sebengene njalo esigabeni sesibili esokuhlala ezindlini. Ngakho kuqakathekile ukuthi abantu baqhubekele phambili belokhu begqoka amamask abo njalo bekwanisa ukugcina inani phakathi kwabo labo makhelwane babo ukwenzela ukuthi leli gciwane silivimbezele ukuthi lingaqhubeki lokhu lingena phakathi kwesizwe sethu. Lumkhuhlane kawukapheli njalo lumkhuhlane ulokhu ungalayo imithi esingathi yiyo leyi eyokwelapha lumkhuhlane.